Omunye wabahlabeleli ufungisa izwi kabaphano Mashabave obekade elibasuzulu emkhosini lo owenzelwe eweteleni yeHarare International Conference Center ngokusebenzelana kwenhlanganiso ezivalisa eyomanyano wamazwe abensundu e-African Union eyamazwe omhlaba United Nations kanye lohulumende weZimbabwe. EleZimbabwe libangela kuqala ukuphawula lumkhankaso kukhangela ukuba yilo eliphethe isikhundla sokuba umgcinisihlalo we-AU. UNkosikazi Mugabe ukhala langendlela imithethwandaba ephatha ngayo indaba zokuhlukuluzwa kwamantombazane bebanjwa ngamandla okungena emendweni bese sebancinyane ethi ufisa ngabe bagwetshwa izigwebo ezilukhuni labo abenze lokho njengendlela yokulwehlisa lolu dubo oselubhahe kangaka. Wakhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba baphange balungisise imithetho ihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Bezikhona iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela onguyena owakhethwa ukukhokhela kulomkhankaso njengogoodwill ambassador uNkosikazi Nyaradzai Gumbonjwanda. UNkosikazi Gumbonjwanda uthi lumkhuba yinto emzwisa ubuhlungu ekuzwisisa njengobunina kungomunye owabanjwa ngamandla okwenda ngemva kokumiswa izifundo zakhe ekugrade 3 okusekelwe ngumqondisi we-Dot Youth Organization uMnumzana Sibusiso Bebe laye otshengise ukukhathazeka phezu kwezehlakalo zokwendiswa kwamantombazana emancane.
So nxa i-government isithe yakwamukela yalontsha yona kuyo ekhokhelayo, mina ngiyathaba kakhulu ngoba kusho ukuthi nxa sisikhuluma ngendaba zemithetho yethu le constitution yethu kuzaba lula manje kasi sisikhathi sokuxoxisana ukuthi right umkhankaso lo sesiwulontshile usukhona. Asiqaliseni-ke ukukhuluma nge-constitution, siqalise ukukhuluma ngemithetho yethu ekhona. Futhi kuqakathekile khona khona sikhangele kuma-communities kumbe lapho esivela khona thina, ngoba indaba yokwenda kwabantwana isitoren issue yemithetho kuphela, but i-issue e-practice issue elokukhola okuthize phakathi, ngoba silamabandla emasontweni, sile mikhuba yethu yesintu eyenza ukuthi silobolise abantwana bebancane. So kuqakathekile khona singene futhi kuma-communities siqaliseke ukubafundisa ukuthi sifunde ukuqakathekisa umntwana wenkazana.
Wengeza uBebethi kumele ilungisiswe imithetho ecatshwa ngayo yilabo abenza lolu cuku okubalisa emitshado.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele imithetho yethu ekhona, sikhangele constitution yethu, sikwenze kufanane, kungatshiyani kakhulu, ngoba ukutshiyana lokhuyana yikho okutshiya ingathi antsho kuthiwa impethu ingena ngenxeba. Yikho okutshiya khona inxeba ukuthi nxana sendithe nga-abhuza lo mntwana omncane, ngoba kimi asomntwana olotsholwayo lo, ngumntwana ohlukumezwayo. So kuqakathekile ukuthi imithetho yethu ihambelane le constitution yethu njengelizwe.
UNkosikazi Bester Moyo uligqwetha elisafundela umsebenzi enhlanganisweni ye-Justice for Children ephatheke ekutholiseni usizo kwezemithetho lapho sebehlukuluziwe. Utshengisa ukuwujabulela lo mkhankaso uNkosikazi Moyo.
Siyi-step ahead nxa bekhuluma ngesilungu, ngoba nxa uhulumende ngakhuluma kulaa mntu ophikisayo, nxa kukhulunywa ngabantu abalutshwanele bengani into enjani engala msebenzi. So nje uhulumende la esesukumile, sibona ukuthi abantu abethu sebeza kuya phambili ngemfundo, sebeza kuya phambili labo ngokuzikhethela nxa sebekhulile abantu abafuna ukuthi babathathe. Njalo sokuzaba yijekiseni kula bade bevele benjani bephambanisa abantwana. Sesimelele ukuthi kathesi sikhangele lo yabe phambanisa umntwana njengoba uhulumende sengenile. Kakube lamanyathelo athathwayo aqinileyo aza kwenza ukuthi abanye nxa bekubona labo bengakulandeli bengakwenzi.
Usole labo abacatsha ngesintu bona kuyizigangi ezihlukuluza abantwana.
Mina mboni ngani esintwini esasikhona umuntu wayehamba la ekwendeni vele esekhulile, babehlala phansi sebona ukuthi hayi umntwana asekhulile, akunamuntu ohamba emendweni ele 10 years. Isintu kasinjalo, singabuza ogogo sibili abakhula kudala, uyamuzwe kutshela ukuthi ngase ngikhulile vele sengiyinkazana enkulu ukuthi ngangiphonga ukuthi ngahlali laye, noma nxa besenzela khona ukuthi uyambona kumbe nisemfuleni ahlamthwale ahambe laye ngakibo, wayengathatha umntwana omncane ehambe laye. Inxa futhi khonapho wayeke wakhulumisana lawe ngezothando, inxa uthethe isikhathi eside la ungafuni, kodwa icine njani livumelana, kodwa ungeke uhambe ule 10 years kumbe ule 15 years ngoba umuntu ole 15 years ngumntwana.
Isilinganiso samachumi amathathu ekhulwini eZimbabwe 30% samantombazane sibikwa lendiswa besesebancinyane bengaphansi kweminyaka elichumi lasitshiyagalombili. Isigaba esilenani eliphezulu kungesemashonaland central, kulandele esemashonaland west kanye lesemashingo. Isigaba sakobulawayo sibikwa yiso esilenani eliphansi labendiswa besesebancinyane. Amalunga edale lephalamende yabantwana athethe leli thuba ukunikeza umkamongameli incwadi yezikhalazo phezu kokuhlukuluzwa kwabantwana. Ungenwe zinkokheli kungatsha zikahulumende Inhlanganiso ezikumanyano wamazwe omhlaba i-UN iqula elivele emahhofisini esigodlo se-AU inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana kanye labesifazane abezokholo inkokheli yezomdabu kanye labo abantwana bebekhona njalo abekade belibasuzulu ngemiculo etshiyeneyo okubalisa iqembu lezokuhlabela lamapholisa kanye lamalunga esifazane abebandla lezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama. Okay.